Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba isiphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela kuStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 4 kuZibandlela 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, abebandla eliphikisayo ele MDC bakhuthaza uhulumende ukuthi ahloniphe isivumelwano se-Abuja Declaration asisayinayo esiphathelane nezempilakahle.
Odokotela labakade besalwa abathiwe umsebenzi abakaphenduli emsebenzini. Sizama kungahunga ukuthi bebekhuluma beseHarare, kodwa thina hhayi asikaboni. Njalo lokhana kwakuthiwa khona ama-senior doctor ajoyine istrike, hhayi asikho ama-senior doctor ayasebenza.
Odokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi bathi akusilo qiniso ukuthi sebebuyele emsebenzini ngemva kokukhulumisana lonkosikazi uWilliam Nangagwa umkamongameli welizwe. Kuhlelo Woza Friday namhlanje sinomculi wodumo kamasikandi uThamsanqa Ndlovu odabuka eCholocho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Owake waba ngumphathintambo wezempilakahle ngesikhathi sikahulumende womanyano uDr. Henry Matsobeva, onguye njalo unobhala uhlangothi lwezempilakahle kubandla eliphikisayo le-MDC, ukhuthaza uhulumende ukuthi ahloniphe isivumelwano se-Abuja Declaration asisayinayo esiphathelane lokusebenza kogatsha lwezempilakahle. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lesi sivumelwano sikhuthaza uhulumende bamazwe awezwekazi le-Africa ukuba batholise isilinganiso esedlula esilithumi lanhlanu ekhulwini 15% semali eyabelwa ingatsha zikahulumende ukuba iye kugatsha lwezempilakahle emazweni lawo. Emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe esigodlweni se-MDC e-Harvest House, uDr. Matsobeva uthi asikho isizathu zokutholisa abezomvikela lezinye ingatsha zikahulumende imali eningi kulephiwa abezempilakahle.
The health sector is not a money generating sector. It is a social sector that consumes money. Health, education, social welfare.
Uhlangothi lwezempilakahle kakusihlangothi olungenisa imali, lufana lolwezemfundo kanye lolokulondoloza uzulu kalungenisi mali. Zonke lezi nhlangothi ithembele uhulumende ukuba azitholise imali ngoba ziqakathekile. Kuyini uhulumende akumele akwenze? Kumele awutholise imali lolu hlangothi. Sasilobudlelwano obuhle kakhulu nabenhlanganiso ezitholisa usizo umhlaba wonke, kodwa akusenjalo kubangelwa zindaba zokungemukelwa kwenkokheli esike sakhuluma ngakho. Uhulumende kumele atshengise ukuzimisela kwakhe ekukulungisiseni lokhu ukuze kuvuselele lobo budlelwano lenhlanganiso zakwamanye amazwe.
Goodwill of the international community.
Inkuthazo kaMatsobeva iza ngesikhathi izisebenzi kahulumende ezibhedlela ogoqela odokotela beqhubeka bekhalala umsebenzi sikhathi sonke, bekhala ngokusilela kwemithi ezibhedlela, impahla yokusebenzisa kanye leholo abathi liqhubeka lincipha ngenxa yesimo somnotho esiqhubeka sisiba sibi. Esinye seziphathamandla kuhlangothi lwabasakhulayo ku-MDCT u-Ostalos Gift Siziba uthi ukungalandelwa kwe-Abuja Declaration ngokunye osekubangele induku uhlangothi lwezempilakahle olubhekane lazo manje.
Okusafayo ngama ordinary citizen and uhulumende kalandaba lozulu, kodwa kini kumivezele ukubana ke uhulumende lo akakwanisi ukuthi enakekele abantu ngenxa yokuthi kazalwa ngabantu, yikho lapho esilohlulo.
Uthi kodwa akaboni uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ekwanelisa lokho.
Inkinga yokuthi uhulumende kazalwa ngabantu njalo kasoze kwanisi ukunakekela abantu ngoba wazalwa ngamasotsha. Manje amasotsha ajayele ukubana nxa kungaba le nkinga siyajaya abantu, kungaba le nkinga ukuthiwa yikufaka abantu emfolweni. So manje into ze civilian leadership azisebenzi njalo abantu bayakhulunywa nabo kuvunyelwana
ingcwethi kwezombusazwe zithi isimo kuhlangothi lwezempila kahle sesibangele ukuba izisebenzi zalo zihlale zingezikhala ngokuphela ngesimo ezibhedlela engazigcwalisa uhulumende izithembiso ahlezi ezenza lapho izisebenzi zithe zakhala ngokuhluphayo okubalisa ukusilela kwemithi ezibhedlela impahla yokusebenzisa efana lama-gloves lokunye kanye leholo lazo eliqhubeka lincipha kungaba nganeno imizamo yokukhulumisana lomphathintambo wezempilakahle uDr. Obadiah Moyo yehlule ucingo lwakhe luqhubeka lungasatshelwa ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis gama
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC Odokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi bathi akusiloqiniso ukuthi sebebuyele emsebenzini ngemva kokukhulumisana lonkosikazi Auxilia Mnangagwa umkamongameli welizwe. Isikhulumeli sabodokotela laba udokotela Elias Muzoremba utshele intatheli izindaba ngemva komhlangano wabo ukuthi bacele unkosikazi Mnangagwa ukuthi akhweze isicelo sokuthi kukhona okumele kulungisiswe okulutshwana andubana babuyele emsebenzini. Isixoxele umphathi wesibhedlela sempilo Central Hospital udokotela Solwayo Ngwenya uthi odokotela asebaqeda izifundo abakhalalanga umsebenzi njalo kusukela ngeviki ezayo bazabe beselapha lemikhuhlane efana lemvukuzane njalo okwakhathesi bayelapha abalimele kakhulu labesifazana abakhulelweyo babelethiswa asizweni okuningi ngalingxoxo ayiqhube lo Chris Kande weStudio 7
ayithi odokotela labakade besalo abathiwe umsebenzi abakaphenduki emsebenzini sizama hungahunga ukuthi bebekhuluma baseHarare kodwa thina hayi asikaboni njalo lokhanga kwakuthiwa khona ama-senior doctor ajoyine istrike hayi asikho ama-senior doctor ayasebenza esibhedlela hayi siyasebenza gadalala kodwa impilo yabantu sihle khangele sifake phambili ukuthi abantu basile yikho sibona ke asikwazi lokho ukuthi kuzaphetha ngani ngoba into ezenzakala eHarare okuqakathekile ukuthi thina lapha sikhangela abantu ukuthi babe buya bethulegadalala lokho esikuthi ngama-emergencies yikho abantu bayazuza uncedo yikho lapho ngiyabonga
ye manje njengoba ukhulumile wena ukubana odokotela ama-senior doctors kaba ikhalalanga umsebenzi umumo unjani liyenelisa yini kulalaba abanye abakhalala umsebenzi ibengekho
hayi ngichile ukuthi siyasebenza gadalala ukuthi bangabuya sibili hayi singafisa ukuthi babuye sezosebenza kuhle njengoba esasikwenza kodwa nxa bengazange babuya singeke sigoqe izandla sibukele abantu bejabalala
sike sabona imfanekiso kona ngapho esibhedlela sempilo bekungani akula bantu esibhedlela lapho bekuhamba njani
hayi abantu sibile esibhedlela ukuthi abantu sisebenza ukuthi sibone abantu laba asebephatheka kanzima ukuthiwa ngama emergency abantu ukuthi ma kungayenzwanga lutho bengasishiya yibo abantu esibabonayo esibayelaphayo abantu abangani baqinile basezindlini sizabalungisela ngaphambilini njengoba namhla ngawo be wabona imemo bengiyibhalile ukuthi abantu kusukela ngomvulo ozayo sikafisa ukuthi abantu anjengokuthi abagula izinto into ezinjengemvukuzane ikhensa sizaqalisa ukuba bayelapha labo sibahlanganisa lama-emergency case lawo labo sizame ukubanceda yikho ngawo ubone ukuthi engxenye kulamapikitha angane atshengiselwa ukuthi akula bantu
lo ngudokotela Solwayo Ngwenya umphathi wesibhedlela sempilo Central Hospital ubexoxa icingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo
okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz. Ah,
Inhlanganiso ezilwela amalungelo ababalisi bezilomhlangano namhla leziphathamandla zikahulumende njalo zithi akukho okumqoka okuvunyelweneyo kodwa umabhalane omkhulu kugatsha lwezemfundo ulalele izikhalazo zabo wathi uzazihluza. Inhlanganiso ezivalisa iZimbabwe Teachers Association, Progressive Teachers Union of Zimbabwe, Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe lezinye zithi zizakhalala umsebenzi ezikolo zivulwa kulinyanga nxa uhulumende engalalelanga izikhalazo zababalisi. Izikhalazo zababalisi zigoqela ukuholiswa ngedola leMelika, ukuthola imali yebonus yomnyaka odluleyo ngoba besithi abayitholanga yonke kanye lokwengezelelwa iholo. Kulamhla sikhangela isimo esikhona elizweni ikakhulu udaba lwemali esetshenziswa elizweni egoqela idola leMelika lebond note. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlela. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UNancy Pelosi ufungiswe ukuqala umsebenzi wokuba ngumlawuli wedale lephalamende leMelika ebuyela esikhundleni sakhe sokuba ngowesifazana wakuqala ukuba lesikhundla esilamandla embalini yezombusazwe weMelika. UPelosi ukhangelelwe ukumelana lomongameli Donald Trump owebandla lama-Republicans yena engowama-Democrats. LeMelika lithi ele Democratic Republic of Congo kumele lethule impumela yokhetho emqotho ngoba lingayikela kwenza njalo lilakho ukubhekana lezijeziso zenotho ngiyabe kuyikwephula ilungelo lombuso okhululekileyo kwele Congo. Amalunga edale leCongress leMelika asemhlanganweni khonapha eWashington DC lomongameli Donald Trump okucazulula udaba lokuvalwa kukahulumende weMelika osokufike amaviki amabili. Uhulumende weMelika ulokhu engasebenzi ngokugcweleyo ngoba kungela kuvumelana phakathi kwebandla elibusayo lama-Republicans kanye leliphikisayo lama-Democrats ngokuthi kusetshenziswe imali efika amabhiliyoni amahlanu eyokwakha umduli wazavimbela abavela eMexico ukungena kweleMelika mahlayana. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe nesizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika umnumzana Duma Phimema.
Okwakhathesi kunzima ukubona ukuthi kuzahamba njani ngoba umongameli Trump ubambe khonapho ukuthi yena ufuna umduli ozakhiwa emngceleni weMexico leAmerica. Xa kuvela mali ibona umduli lowo yena akafuni ukuthi i-government ithiwe imali ukuthi siqhubeke siya phambili. Ama-Democrats on the other hand labo bathi asifuni umduli lo, thina asifuni ukusebenzisa ezinye iindlela zokuvala ibhoda instead okwakha umduli. So mboni ngani uTrump usekhangelele unyaka ka-2020 re-election yakhe and ama-supporters akhe amkhangele ukubona ukuthi uzayakha yini lowo mduli awupromisayo wabathembisa ekhampena. Ngaye ngehlekwa kumduli lowo within 2020 ubonakala suze bamsupporte kanjalo. I think so i-shutdown izaqhubeka kwesikhathi esithize.
Singathi iningi lamalunga ebandla lakhe lama-Republicans bayamsekela yini njalo wonke ama-Democrats awamsekeli?
Okwakhathesi amalunga e-party yakhe ama-Republicans kade yemsekela but namuhla ngike ngabona ama-reports kulama-senators athize asekuqalisa la ukubana ayasola ukuthi hhayi asikhulumeni kudle esinegotiate singabe lokhu esibidawo yini. So asazi ngokuya kwesikhathi shutdown ingaqhubeka I think ama-Republicans azagcina engani asami ndawonye lokuTrump.
Ngambe lokho kungabe kusitshoni kumnotho welizwe?
Enothweni yelizwe le-America i-shutdown iyamisa amanye amabhizinisi amelele ukuncediswa nama-branches kahulumente. Okathesi liyabona ukuthi even i-stock market iyawa up and down since i-shutdown yaqalisa. Amanye amabhizinisi like I said adetenda ngama-services kahulumente lawo nxa kune-shutdown kunje ayama. So ngokuya kwesikhathi inotho yelizwe izaqinisa nayo ukuba affected nge-shutdown le.
Kuzaphetha ngani?
Kumele kuphele
Lo ngumnumzana Tumaphimema isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika sixoxela eseDallas eTexas. Wezemidlalo iqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders likhangelelwe ukuqala amalungiselelo alo alonyaka ngalimpela viki. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kuntathele izindaba yezemidlalo uJoseph Njanje.
Abusasa ngomgqibelo langensonto abaqeqeshi beqembu leHighlanders bazaqhuba uhlelo lokudinga abadlali abatsha abangaba ingxenye yaleli qembu lonyaka. Iqembu leHighlanders linelise ukwala lokhu nesilinganiso esikhulu esabadlali abakade bevele bedlala kuleli qembu unyakenye. Njalo iningi lalabo badlali abazabe bekhangelwe kulimpela viki ngabadlali abavele bedlala kuqembu labasakhulayo leBhosa 90 lona elikhankasa kusigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League. Bakhona njalo abambalwa ababonwe ngabaqeqeshi beqembu bedlalela amanye amaqembu abaza kuba yingxenye yalolu hlelo. Njalo labo abazatshengisa ukubabona bengenelisa ukudlala kusigaba se-PSL bazancunyiswa ukuba bazilolonge neqembu elidlala kusigaba saphezulu. Iqembu leHighlanders lithethe isinqumo sokuba lizikhulisele abadlali ukuze lingasebenzisi imali lokhu lithenga abadlali abavela kwamanye amaqembu, okuyinto ebisenza ukuba isikwelede saleli qembu sona isifika phose isigidi siyale silokhu sikhula. Lalapho kuyabe kutholakale ukuba kulendingeko yokuthenga umdlali ovela phandle leli qembu lithatha umdlali oleminyaka engedluli yamashumi amabili nantathu. Obona ngokudlelana loZulu uqembu leHighlanders Ronald Moyo uthi umdlali oleminyaka edlula amashumi amabili nantathu othathwa liqembu leli uyabe evele ngumntwana wekhaya njengalokhu kwenzakale ngonqobizitha Masuku.
Khangelele ukubana njalo unqobizitha ebe ngumdlali oke wadlala lapha kwaHighlanders, umuntu okwaziyo iculture lama-values eHighlanders. Kungakho-ke sibone ngathi hayi ngumdlali sibili ozasiphathisa kumasizini la azayo.
Ngemva kohlelo lolu lwangempela viko lokudinga abadlali abatsha, iqembu leHighlanders lizasungula amalungiselelo alo alonyaka mhla zingamashumi amabili kuyo nale nyanga kazibandlela, lapho abadlali abazahlolwa khona ngabodokotela ukuba imizimba yabo ikulungele na ukudlala umdlalo wenguqu. Qede bebesebesiyazi lolu ngabe sendaweni eyimfihlo okweviki elilodwa. Phezu kwamasuku abanye abadlali abadingwe liqembu leHighlanders ngababalisa uPrince Dube nalaye obevele ngumdlali weHighlanders engakayidlala kule South Africa, kanye loBukhosi Sibanda yena obedlalela iqembu leBand Rovers laye engakayidlala kule South Africa. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Namhlanje kuhlelo Woza Friday silomculi wodumo womdumo kamaskandi uThamsanqa Ndlovu odabuka iCholocho kodwa osebenza ehlala kwele South Africa. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisaswati.
Chisayo kulezi nsuku ozokusenza abaculi abaningi bangene kuwo. UThamsanqa Ndlovu nguye esimpetheyo namhlanje kuhlelo.
Angibingelele bonke abantu angabe belalele umsakazo njengamanje. Libingelelwa uThamsanqa Ndlovu, umfana ozalwa eCholocho emathetshanini la ngizalwa khona, and then ke ngasengikhulela laphana koBulawayo umfazi oshaya indoda kwentuthu ziyathunqa. Kulapha engiqhele khona, kula engiqalele ukuthi qala ukuhlonipha khona.
Abaculi abamenza waba nomdlandla wokucula.
Isho ukuthi ngikhule ngilalela isicathamiya imbube, ngilalela iBlack Mambazo, ngilalela amaSoul Brothers, ngilalela othwalofu obhekumuzi. Ngicela uxhaso lwenu, lisixhase, lisupporte kakhulu, lithenge ama-CD. I'm going to go to the Friday. I'm going to go to the Friday. Laguma picking vocals, and then ngazo sebenza no Mthabisi Moyo la pesikini nengibamba na yabo yabambe nje umfowethu esinokubambisana kakhulu. And then ngizothi lapha kwibhesi ngasebenza no Bhuti Bakhulule. Atholakala ku Facebook, ungasesha nje uthi Thamsanqa Mqondisi, uzongithola Thamsanqa Mqondisi Ndlovu, uzongithola ku Facebook. ECD yami manje ezitolo ayikatholakali kahle, kodwa bakhona abantu mhlawumbe ongabafonela ungathinta le phone number 083 421 5628. Athinta ke leyo number ungakwazi ukuthi uzitholele nawe elakho ECD. Siyabonga kakhulu.
Abaculi abaningi abaphuma kule Mandebeleni bakhala ngokuthi imiculo yabo ayidlalwa emsakazweni yaseZimbabwe. Laye-ke uThamsanqa Ndlovu ukhala nabaningi, kukanti nguye besigojiselaye kuhlelo Woza Woza Friday. Libe nempela sonto emnandi. Igama lami ngu-Ezra Jesus Banda Liza.
ke ngomculo womdumo kaMasikandi uThamsanqa Ndlovu odabuka iCholocho kodwa usebenza ihlala kwele South Africa besimuzwa lapho xoxa nomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Spanda. Singagqibi uhlelo lwethu lamhlanje sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-MDC likhuthaza uhulumende ukuthi ahloniphe isivumelwano se-Abuja Declaration asisayinayo esiphathelane lezempilakahle. Odokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi bathi akusoqiniso ukuthi sebebuyele. Olivalelisayo ngusithandekile Mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.